Uluka isahluko samachumi amabili lantathu. Kwase kusuka ixuku lonke lamusa kuPilato baqala ukumangalela besithi,
simfumene lo muntu eduhisa isizwe sakithi esalela ukuthela kuKesari esithi nguye onguKristu inkosi.
uPilato wambuza wathi,
wena uyinkosi yabajuda na?
Wamphendula wathi,
kutsho wena.
Wasesithi uPilato kubapristi abakhulu lemaxukwini,
kangifumani cala kulumuntu.
Kodwa baqinisa besithi,
uvusa abantu efundisa kulo lonke elaseJudiya, waqala kwelaseGalili waze wafika lapha.
uPilato ekuzwa lokhu wabuza ukuba lumuntu ungowaseGalili yini. Wathi esezwile ukuthi ungombuso kaHerodi, wamthumela kuHerodi owayekhona laye eJerusalema ngaleso sikhathi. Wathi uHerodi embona uJesu wathokoza kakhulu, ngoba kwase kukade efisa ukumbona ebezwile ngaye. Wayethemba ukuthi uza kubona isibonakaliso sisenziwa nguye. Wambuza amazwi amaningi kodwa yena akaphendulanga lutho. Abapristi abakhulu lababhali babemi bemangalela ngamandla. UHerodi lamabutho akhe bamyangisa, bamenza inhlekisa, basebemembathisa ingubo enhle bambuyisela kuPilato. Ngalolo suku uHerodi loPilato bathandana, ngoba ngaphambi kwalokhu kwakukhona ukungezwani phakathi kwabo. uPilato wasebabizela ndawonye abapristi abakhulu nababusi babantu wathi kibo,
limlethile kimi lumuntu ngokungathi ungoduhisa abantu. Khangelani, ngimhlolile phambi kwenu, kodwa kangifumananga cala ngalezi zinto elimangalela ngazo. Kunjalo lo Herodi laye ngoba umbuyisile yithi, impela akenzanga lutho afanele ukufa ngalo. Ngakho-ke ngiza kumtshaya ngimkhulule.
Kwakufanele ukuba abakhululele abe munye ngesikhathi somkhosi. Bamemeza bonke kanye-kanye besithi,
suse lo muntu, usikhululele uBarabhasi.
Yena wayefakwe entolongweni ngenxa yesiphithiphithi sokuvukela umbuso esenzeka phakathi komuzi langenxa yokubulala. uPilato wabuye wakhuluma labo efuna ukumkhulula uJesu, kodwa bamemeza besithi,
mletheni, mletheni.
Wasesithi kibo ngokwesithathu,
ngani, wenze ububi bani na? Kangifumananga kuye icala afanele ukufa ngalo. Ngakho-ke ngiza kumtshaya ngimkhulule.
Kodwa bamncindezela ukumemeza befuna ukuba abethelwe. Ukumemeza kwabo kwaphumelela, uPilato waseqhuma ukuba kwenziwe abakufunayo. Wasemkhulula lo ababemcelile owayefakwe entolongweni ngenxa yesiphithiphithi sokuvukela umbuso lokubulala, kodwa uJesu wamnikela kibo njengokuthanda kwabo. Wathi behamba laye, babamba uSimoni waseKurene owayevela emaphandleni, bamethwesa isiphambano ukuba asithwale emva kukaJesu. Bamlandela ixuku elikhulu labantu. Kwakukhona labesifazana ababemkhalela bemlilela, kodwa uJesu ephendukela kubo wathi,
madodakazi aseJerusalema, lingangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni lina labantwana benu. Ngoba khangelani, ziyeza insuku abaza kutsho ngazo ukuthi zibusisiwe inyumba lezizalo ezingazalanga lamabele angamunyisanga. Baza kuqalisa ukuthi ezintabeni, welani phezu kwethu, lemaqaqeni ukuthi sisibekelene. Ngoba uba besenza lokhu esihlahleni esimanzi, baza kwenza njani kwesomileyo na?
Kwakukhona labanye abaphangi ababili abesiwa ukuba babulawe kanye laye. Sebefikile endaweni ethiwa uKhakhayi, bambethela khona kanye labaphangi, omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlo. uJesu wasesithi,
baba, bathethelele ngoba kabakwazi abakwenzayo.
Babelana ingubo zakhe, benza inkatho ngazo. Abantu bema bembukela, kodwa ababusi bamklolodela besithi,
wasilisa abanye, kazisilise yena, uba enguKristu okhethiweyo kaNkulunkulu.
Labebutho bamenza inhlekisa, beza kuye bamnika iwayini elimunyu besithi
uba uyinkosi yabajuda zisilise wena.
Kwakukhona lombhalo ngaphezu kwakhe wokuthi lo yinkosi yabajuda. Njalo lomunye wabaphangi ababe phanyekwe kanye layo wamthuka esithi
wena kawusuye uKristu na, zisilise kanye lathi.
Kodwa omunye wamkhuza esithi
wena kawumesabi uNkulunkulu, lokhu lawe ukulokhu kulahlwa na? Thina kambe kusifanele ngoba samukela umvuzo olingene ukwenza kwethu, kodwa lo muntu kenzanga lutho olubi.
Wasesithi
Jesu, ungikhumbule xa usubuya ngobukhosi bakho.
Wathi kuye,
ngiqinisile ngithi kuwe, lamhlanje uzakuba lami eparadise.
Wakusemini waba mnyama elizweni lonke kwaze kwaba yi-awa yesithathu ntambama. Wafiphala ilanga leveli letempeli ladabuka phakathi. UJesu wasememeza ngelizwi elikhulu esithi,
Baba, ezandleni zakho ngibeka umoya wami.
Esechilo lokhu wafa. Induna yekhulu isibonile lokhu okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu isithi,
impela lo muntu ubengelacala.
Amaxuku wonke ayebuthene ukubukela lokho sebebonile okwenzekileyo babuyela emakhaya betshaya izifuba zabo. Wonke abazana laye labesifazana ababemlandela bevela eGalili bemakhatshana bebona lezi zinto. Kwakukhona umuntu othiwa nguJosefa owayelilungu lomphakathi, eyindoda elungileyo. Yena wayengavumelananga lecebo kanye lesenzo sabo. Wayengumuzi wabajuda othiwa iArimathiya elindele umbuso kaNkulunkulu. Wasuka waya kuPilato wacela isidumbu sikaJesu. Wasethula, wasigoqela ngamalembu, wasibeka elibeni elaligujwe edwaleni. Okungazanga kubekwe kulo umuntu. Kwakulusuku lokulungiselela, leSabatha laseliza kuqala. Abesifazana ababeze laye bevela eGalili balandela. Balibona iliba lokubekwa kwesidumbu sakhe. Base bebuyela emuva balungisa amakha lamagcobo, ngeSabatha baphumula njengomlayo.